Iningi labesilisa yibo abahlangana lalolu dubo lapho umkabo sebesithi baloyiwe ngoba bengasenelisi ukuba suthisa emacansini. Kungalesi sizatho ke abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association beqhubeka ngemikhankaso yokutholisa uzulu imfundiso phezu kokungabangelwa yilesi sifo sechukela emuntwini oyabe elaso. Umqondisi wenhlanganiso le uDr. John Mangwiro uthi kulusizi ukuba iningi limotshe isikhathi lilwisana ngodaba olusegcekeni ngokuswela ulwazi. Unkosikazi Thandiwe Mdluli waseHatfield uthi yena usekuzwisisa lokho, kungakho engaselalo lolu dubo lowanga kwakhe.
Abantu kabaka kuzwisisa ngoba babe bekhangelela ukuthi mina njengomama ngenza ijuti lami. Kodwa mina kwesinye isikhathi njengoba ichukela yinto ebuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona, ngoba bathi hayi uyala indoda emacansini ngoba sikasithestwa. Mina ngibuya ngapha ngicheka iBP, bathi iBP thatha isupplier yakho amaphilisi eBP, amaphilisi enhliziyo, ukuthi babone ukuthi imikhuhlane le kwesinye isikhathi kulechukela. Hayi, ngoba khonokho kwemacansini laba abaselaphayo baya bengabuzanga ukuthi bakuzwisise ukuthi umkhuhlane lo uyahambelana.
Kungesifanayo lakunkosikazi Sihle Sibanda wasekambuzumba othi kwaze kwathi dlwe kuye ngemva kokutholiswa imfundiso ngabenhlanganiso yeDiabetes Association.
Mina kuyangimangalisa ukuthi kathi khabasiboni yini thina ukuthi lathi siyabantu abagulayo nasathi khabasincedi.
AbeDiabetes Association bathi luqhubeka luqansa lolu dubo lemichado ichitheka ngoba kungasahambi kuhle emacansini, bengakuzwisisi ukuba kungani omunye wabo engasuthisi omunye. Isikhathi esiningi kuvame ukucatshangelwa ukuba uyabe eloyiwe lo oyabe engasaqhubi kuhle emacansini ngenxa yokuswela imfundiso. Isilinganiso sokulichumi ekhulwini likazulu weZimbabwe libikwa kungabaphila lalesi sifo sechukela idiabetes, kodwa ingcwethi zithi okudanisayo ukuba iningi lingazi ukuba lilaso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.